Abantu abanomkhuhlane we-TB abebenatha amaphilisi abizwa ngokuthi fixed dose combination elinathwa kanye kuphela babhekane lobunzima ngoba amaphilisi lawa engasatholakali ikakhulu ezibhedlela zikahulumende. Udokotela Leo Matsika uthi ukusweleka kwamaphilisi lawa kuzadala inhlupho eziningi ebantwini abawadingayo.
Amaphilisi la awelapha i-TB engathi abe ebambene vele ngathi amaphilisi akhona ayasilela ngalesi sikhathi okungaba yinto engadala ingozi nxa isimo lesi singazange silungiswe masinyane. Singakhangela ukuthi abantu bazagcina besiba bengathi beseqa ukunatha kwabamaphilisi okuyingozi kakhulu ngoba umuntu engavele eyeqise isikhathi sakhe kumbe eyeqise ukunatha lemithi kumbe la maphilisi ugcina esesiba lenhlupho kusasa. Njalo singabona ukuthi abantu abaningi bagcina sebesiba resistant to ama-drugs lawa kubangela ikhona ukuthi bayeqisile isikhathi sabo sokunatha amaphilisi.
Omunye onatha amaphilisi la unkosikazi Mebu Moyo uthi nxa esiyathatha amaphilisi la usephiwa aweviki kuphela kukanti ubevame ukuphiwa awenyanga yonke. Uthi isibhedlela sempilo athatha kiso amaphilisi la sithi amaphilisi la asesilela ngakho bazama ukuthi umuntu wonke athole ingcosana esisele.
Amaphilisi e-TB anathiwa ngesikhathi esifanayo umchokochuzo eqeda ikhosi yankhona. Kathesi ngithethe amalutshwane kodwa nasiqiniseko sokuthi siyambuyela uzawathola yini lawa engakapheli.
Kusenjalo isibhedlela seNgutsheni esikhangela abantu abagula ingqondo kubikwa sihlaselwe kakhulu ngumkhuhlane we-TB njalo izigulane eziphakathi zisengozini yokuthelelana ngenxa yokuthi zihlala zivalelwe njalo amaphilisi lokudla kusilela. Enyangeni ezimbalwa ezidluleyo idolobho lakoBulawayo beselile nani eliphezulu elabantu abagula umkhuhlane we-drug resistant TB ngakho ukusilela kwamaphilisi la kulakho ukubangela ukumemetheka komkhuhlane lo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.